Ya okuzakwenzakala ndiyananzelela ukuthi isinqumo esathathwa yi-National Council ukuthi udaba lwama-MP liye kumdenda ku-Speaker of Parliament kwaqala kwahlalwa yi-National Executive yazohlala le-National Council, kutho ukuthi esizakwenza kade sesizabuyela ku-National Council ukuthi heyi madoda, udaba nandi ngale Parliament bathi siye court. So sesiyakuzwa-ke i-National Council ukuthi izathatha sinqumo bani ngemuva kwe-decision kamdenda.
Kanti vele bona bebangaki elalifuna ukuthi baxotshwe eParliament, ngoba sizwa kuthiwa bakhona abanye asebelobe incwadi besithi bafuna ukuphenduka, liqiniso na?
I-initially sathi thina bonke abahamba kumhlangano lwana owayengekho M13 owabizwe ngabobithi eMandela kufanele sibhalele eParliament ukuthi hhayi abasikho kithi ngoba sebefuma ibandla labo lingekho elabangenisa kuParliament. So kodwa okwakathesi sekulabanye abazama ukubhala ezincwadi ukuthi bexoliswa, kodwa sithethi naye sizaqala sikhulume labo sibonisane labo singakasho ukuthi ngobani, kodwa ye bakhona. Kodwa initially sasithethi nabonke abangena umhlangano lokhu, nawo laba ababhala izincwadi sekuzafanele phela i-National Council ibone ukuthi bazathiwani ngoba yibo abathatha isinqumo sokuthi kabasuswe eParliament ngoba abaseyibo ama-members ebandla.
Babona bebangaki asebethe bafuna ukuphendula?
Ngingathi nje inani linenganyana, baphose bayadlula ihafu, bayaphosa bedlula ihafu sibili, ngoba phakathi kwenani esasithiwi abarikholwe angithi yananzelela ukuthi babe yi-more than kwakuya about 9 I think, ngangaphambani sekubaleni 1, kodwa abaningi sebebhalile abedlula half. Kodwa izincwadi zizoku zibuya, but the last time ngi-checka nje kuthangi kwakulabantu abakhwana almost about abasebebhala izincwadi, abanye babekhuluma nje ngomlomo, kodwa sathi hhayi ababhale phansi sikubone ukuthi baqinisile yini, then sibone ukuthi lalapho abavotela bona sizayibamba njani, ngoba udaba lwako liyahlupha luyivova labantu ababavotelayo kuma-constituents. So kuzafuna ukuthi kukhangelisiswe kuhle kuhle, kumanejwe kuhle kuhle kuyinto kakhona, ngoba abantu bazondile kuma-constituencies zabo.